asitsheleke baba Ncube ukuthi kuzwakala ukuthi kulohlupho khona ngale eNew Zimbabwe still ngalokhu iiron ongazani akukhanti manjani akuphonga ukuthi fahla ngakhona ukho sizwe ukuthi ungathini
athi baba akulahlupho uhlupho lwakho nangesiluza lathi abantu bonabo kuthiwa bakhuluma emanyuzipepeni ngokwazi kwethu kakulahlupho into ekhona yokuthi kwakulezinto kwakumele njengohulumendele esa sizivumelane ziphele bengakaqalisi umsebenzi wabo kwakule ndaba yokuthi amagesi bazawathola njani kwenzela ukuthi i-factory ihlale layithiwe kwakule ndaba yokuthi ama-investment incentives abazawaniwa yikuphi sokwalungiswa kwakule ndaba yokuthi amanzi ukuthi bayathola isikhathi sonke engaqunywa bazawuthola njani zonke zona ezi zinto okokugcina kwakuyindaba yokuthi ama-claims lawa ayebhalise ngaphansi kwebizo leZisco Steel ingakantshintshi ibizo ukuba yi-New Zimbabwe Steel leyinye ama-mining claims ayengaphansi kwebizo leBuhwa Mine lawo antintshwe abhalwe ngebizo le-New Zim Steel le-New Zim Mineral yiyo indaba athi sisele yona leyo sesayingenisa ku-Ministry of Mines ukuthi hayi nanka ama-claims ade engawe-Zisco nanka ama-claims ade engawe-Buhwa sicela ukuthi liwabhalise kakutsha ngaphansi kwamabizo banilezi amatsha yikho iMinister of Mines yasesithi yona hayi njengoba sibanika i-list yethu le ibona bafuna ukubuyela baye hlolisisa be-checker lama-mining commissioners aba kuma-province ama-claims ase-Midlands ba-checke lo mining commissioner we-Midlands ama-mining claims ase-Masingo ba-checke lo commissioner wangathi we-Masingo so yiyo i-exercise umsebenzi abawenzayo naleyo sebesithembisile ukuthi babone ngazani bazabe sewuqedile mhlaka-15 November yikho-ke mhlaka-15 November lapho babona ukuthi bazayenelisa ukusibhalela ama-claims lawa ngamabizo amakhampani amatsha yikho lapho akule ndaba khona ngenxa yokuthi indaba le i-Ministry of Mines la isithethe isikhathi eside ilokhu icungulula leyo ndaba amajaha e-ESA ade kusukela ngo-March silokhu esimelela izinto lezi yikho sebeze bathi lathi sesidiniwe ngokuma kungcono uhulumende la yenza isayidi yakhe thina besilokhu esisenza sibhadala izisebenzi inyanga lezi ezingu-4 ezidlulileyo kungcono lo hulumende la aphangiswa kwakho umsebenzi okwakathe silathi kasenelisi ukube sibhadala izisebenzi khona kungasetshenzwa ngenxa ukuthi kulokhe kumenyelwe leyo ndaba yikho kukhona-ke khonokho baba kakukho kwehlula khonokho
ye lokho sokukhulunywa ngabanye ukuthi okuhluphayo ukuthi lathi lisayini idilileyi lanika-ke i-New Zim Steel okwenjiwayo okuningi kakhulu kambe liqiniso khonokho
namanga eyanikwayo eyayivele ingekho ezandleni zamakampani leyo i-ESA or i-New Zim Steel kwakulalutho ekwakunikwa khona ngenxa yokuthi okwenzakalayo kuphela yokuthi kwangena u-shareholder omutsha ihulumende yathengisela lo hulumende omutsha ama-shares ayo kumakampani lawa kodwa-ke ama-claims lawa i-claim lilungelo lokuthi ugebhe i-mineral ugebhe lokho ngaphansi komhlaba kumbeni ligolide kumbeni i-iron ore vele ama-claims lawo ade ngesezandleni angawe-Zisco njalo engawe-Buhwa Mine i-mine zonezo yizo lapho okungene khona i-ESA lohulumende ukuthi babe ngama-joint partners so kakula nto enikwayo kufanana ngathi lawe nje dube lamhlanje ule-stolo sakho ube sudinga omnye upartner uthi sibe ngo-50-50 partner isitolo loba selitshintshe ibizo mbeni selilingopartner lwangu-2 kulokhe kungesekhampani yona leyo akulanto entsha enikiweyo So lava abakhuluma zona izinto nje zimpuputhe ezingazilutho.
Ukukhanya ngazani kulabanye ama politicians kumbe ngithi abazombusazwe abafungayo ukuthi akumelanga idelay iphumelele. Kambe kunjalo incubu.
Angikwazi lapho ukuthi bafunga bengathi engikwazi ukuthi kuhulumende inkokheli zikahulumende zonke ku-cabinet sonke siyavumelana ukuthi umsebenzi izisko kumele ivulwe masinya, izisebenzi zivuyele emsebenzini, kuqalise ukwakhiwa inotho yelizwe. Angikwazi-ke labo abangabe befungela ukuthi inotho yelizwe iwe, abafungela ukuthi izisebenzi zingaholi babe bengabathakathi sibili.
Kulo mnumzana omunye owayesezisko still wagcina ezinika i-iron ore esemwenezi, kambe usuzweni ngalokhu Ncube?
Silakho, angikwazi ukuthi lo baba wayesezisko still umbeni wayengekho ezisko still. Esikwazi ukuthi kulo mnye ubaba ohamba wayapheka wafaka izonkwa ukuthi yena uselamaclaim la wasephekile njalo wasebhalelwa incwadi ukuthi sephekile. Wagcine siye ekhoti, ikhoti sithi ufuna i-declaration ukuthi lapha apheke khona useleclaim. Ngenxa yokuthi i-Ministry of Mines kayizange ithole amaphepha yakhona, kayizange i-oppose iphikisane le ndaba leyo, kwagcina kusiba le default judgment yokuthi uphongunikwe i-judgment ngenxa yokuthi enye isayidi liyana kayibuyanga ekhoti. Yikho-ke uhulumende usethe na i-Ministry of Mines kumele ibuyele ekhothi iye-aplayela lokho okuthiwa i-rescission of judgment, ngoba lapho okulama-claim leyo yi-reserved area.